lokhu osokusenzakele kathesi sokuyenze ukuthi ke ama-arms of the state womathathu wonke avele illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi akopharetha okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu. Kasela mandate kaZulu, uZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi ukhangele ukuthi iparliamente kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ama-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. So kulama-members of parliament afunwa yiZanu loMnangagwa. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. So kuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele uMnangagwa. Now ungakhangela nakho singayangena la kujudiciary uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudiciary. Kukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhulumi even i-recall yakhona yona leyo recall. I-recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo ePhaliyamende kanye la ku-Ministry of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana kulezano phakathi. Kusobala ukuthi uChabangu kasilutho ku-CCC and akula muntu ongakwaziyo lokho. But ukuthi uthole amakhoti ethi ayamlalela, uthi uthole ospeaker labo-president besinethi besithi bayamlalela, kutshengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla lezanu-PF kodwa liyakuphika lokho baba Sfanda. Izanu
hayi, izanu-PF zwana ngutshele Dube. UChabangu kathesi ukupayroll uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulobu fakazi khonapho?
Hayi, ngayiphe i-slippers ngeke sayithola but bonke abasebenza laye bazakutshela ukuthi uyahola kathesi uChabangu ukupheyi njalo uyathola la ma-allowances labafiwele everything. UChabangu uthengelwe imota emhlophe i-Fortuner, lokho kulobufakazi khona iyahamba ngayo kathesi. Akala capacity yokuthi athenge i-Fortuner uChabangu. UChabangu akala capacity yokubhadala amagqwetha. Yikho igqwetha likaMnangagwa kusiba yilo eliyamela. Into esobala leyi.
Mm.
I think is profit.
So manje ilizwe liyangaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliyakhona kathesi mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo iZANU-PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi phakathina kwama-communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi po iphilo impilo iyangaphi. Now alingeke laba lilizwe lokuthi ama-passport office every day uhlala ugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni labo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe elake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi ZANU-PF isakholelwa phakathina kwama-elections, ukhetho kibo ngakusese yinto abayihloniphayo ngoba umuntu angahambe evoti ivoti yakhe kusasa bona bezanu bayakwanisa ukuthi bayidisqualify, bakwanisa ukuthi bethi alright sesirikhola umuntu wena lo wamvotelayo njalo asamvumeli ukuthi angene. Kanti asiwo makhoti afanayo esathi thina sihambe emakhoti before 23 August siya kuthi kumiswe ama double candidates ayefakwe nguChabangu koBulawayo. Ye kwakubona kwabanjani anti kwahanjwa kwanjalo kuma elections lama double candidates. Kathesi sokuthiwa akusavunyelwa ama double candidates ngoba sebefuna ukunika uChabangu ibandla labunjwa ngabanye.